Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 3 mabasa 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lamabandla ezombusazwe kunye logatsha lwezokhetho olwezek lisuka lamhlanje lisiya kwele Sweden emhlanganweni wokuxoxisana ngokuxazulula inkinga ezivangelwa impumela yokhetho.
Singathi benze amaqhinga abantu, amacebo bani azakwenza ukuthi sibonise abantu bakithi ukuthi nxa isenza i-election contest akutsho ukuthi abantu kufuze bajikelane izinduku kumbe bagamulane ngamahloka.
Ilizwe leSouth Africa liphakathi kokulila kulandela imfa kankosikazi Winnie Madikizela Mandela. Kusungulwa inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leBradfield kweleBhilitane ezizafundisa inzalo, amasiko lolimi lwesintu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iqula lamabandla ezombusazwe yaweZimbabwe alamalunga edale lePhalamende kunye logatsha lwezokhetho olweZEC lizasuka lamhlanje lilubhekise kweleSweden emhlanganeni wokuxoxisana ngokuxazulula inkinga ezibangelwa impumela yokhetho. Lumhlangano oza kuba ukhokhelwa ngowayengunobhala jikelele womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, uMnumzana Kofi Annan, uzangenwa ngamanye amazwe omhlaba ayandise ukuhlaselwa ludlakela ngemva kokhetho. Sixoxe lo commissioner weZEC uMnumzana Qhubani Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngizabe ngingomunye abayakhonale ngoba yimi uchairman wama-multilateral committee lawa awe conflict resolution. Siyahamba kuyini lamabandla lawa asephalamende ukuthi kuthi kuzabe kulo Douglas Monzora emelele MDCT, kuzoba lo Priscilla Mshayi emelele EMDC eka Professor Ncube, kuzoba lo Fortune Chasi emelele iZANU PF. Sikhonale eSwitzerland sizahlangane labo ngongqoshi abathile kundaba eze conflict resolution. Umakhuzu onguye ozabe ekhokhela iprogram esiyakuyo kule kuyabe kungukhofi Annan owayengumkhokheli we-UN. Labanye futhi abakhulu abagoqela abakhulu ku-European Union Election Observation Team, labantu abaningi-ningi. It's a high-level panel esithemba ukuthi sizayisebenzisa njengomthombo wokuthi sithole ulwazi esingalusebenzisa lapha eZimbabwe ukuthi sibone ukuthi singasebenzisa amaqhinga bani, amacebo bani azakwenza ukuthi sibonise abantu bakithi ukuthi nxa sisenza i-election contest akutsho ukuthi abantu kufuze bajikelane izinduku kumbe bagamulane ngamahloka. Esithemba ukuthi nxa sesiphenduka sizabuya sincedisana lamaphathi lawa asephalamende lathi njenge-commission ukuthi sibone ukuthi siyasetha ama-structures asebenzayo awe-conflict resolution, ngoba esingakufuniwa thesi yikuthi ukhetho lolu oluzayo lube lukhetho oluzaba le conflict lama problems. Sifuna ukuthi uZulu wethu wonke avote echelesile esenelisa ukuthi ekugcineni lowo owinileyo akwanise ukuthi akhawule odliweyo. Lo madliwa la yavuma ukuthi hayi singabantwana bomfazi munye ababanga ivele likamama, nxa silo mbango babe ngumbango wabazi hathi umbango wamahloka ukwenzela ukuthi nxa sokuphuma impumela sisale sile lizwe elidingeleyo eZimbabwe.
Ngawaphi amanye amazwe akhangelelwe ukuba khona emhlanganweni lo?
Kula kuzabe kulabantu abavela eMozambique, kuzoba labantu abavela eSwitzerland, khona ngale labanye amazwe amahlanu azaba le-election lonyaka akhona le-Europe, lamanye avele eNorth America. So it's a high-level panel. Kukhethwe amazwe ajayele ukuba ngani aba lokungazwani nxa kulo khetho ukwenzela ukuthi kuboniswane ukuthi what experiences happen in each of those countries.
Alo ke ngumnumzana Qhubani Moyo, ukhomishina ugatsha lwezokhetho olweZEC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Bakala ezimathonsi yabe South Africa ngemva kokubhubha kweqhawekazi unkosikazi Winnie Madikizela Mandela izolo. Kuthe ngemva kokuzwakala kwezwi lokuthi unkosikazi Mandela akasekho, abantu bahle bayagcwala phambi emzini wakhe eSoweto besiya kwethula amazwi enduduzo. UBenedict Nhlapo ubekhonale emzini kaMadikizela Mandela wasethulela lolu daba ngokugcweleyo eseSoweto eSouth Africa.
Bakhalisa amathonsi abomzansi Afrika ngemva kokubhubha kweqhawekazi unkosazana Winnie Madikizela Mandela. Kuthe ngemva kokuzwakala izwi lokuthi unkosazana Mandela akasekho, abantu bayagcwala phambi emzini wakhe eSoweto besiya kwethula amazwi enduduzo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ofike emzini kankosazana Mandela ezokhulumisa isihlobo uthe ilizwe lonke liphakathi kwamalilo ngoba lifelwe ngumama wesizwe.
We are mourning the death of
sesililweni semfa kankosazana Winnie Madikizela Mandela, umama wesizwe usehambile. Isizwe sonke besingakakulungiseleli ukusitshiya kwakhe masinyane kangaka.
For her early departure,
abezimbabwe labo bathe besizwa ngalimfa labo balubhekisa khona besiyakhalisana laba kwaMandela. Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena ngomunye wababe ngabaqala ukufika emzini kankosazana Mandela.
Ubukhokheli beZimbabwe Communist Party ulapha eSoweto eSomolalo ukuzokhala lemuli yakumama uWinnie Madikizela Mandela. Thina ke njengezalwane zaseZimbabwe siyamqakathekisa kakhulu umama uWinnie Mandela ngendlela alwa ngakhona ekusana lobandlululo.
Iningi labeZimbabwe abahlala endaweni ezijeneyo kwele South Africa labo bethule ukudabuka ngemfa kankosazana Mandela. Umgcinihlalo wenhlanganiswe lwelamalungelo abesifazane beZimbabwe kwele South Africa Ezim Imbokodo unkosazana Victress Matutu uthi unkosazana Mandela ubengowesifazane ohlukileyo kakhulu kwabanye. Uthi ubeyikho lokho okuthiwa wathinta abafazi wathinta Imbokodo.
Ukubonisile ukuthi umuntu wesifazana kunengakwenza ngesikhathi esisodwa. Lechaza libambe kwezombusazwe engaphansi kwe-African National Congress liyabonisa uhlobo lukamama beyilo. Dude emdenini, dude kukhongolose, dude kuzizwanane zeMzantsi Afrika, dude la ku-Afrika yonke jikelele.
Omunye njalo wesifazane weZimbabwe unkosazana Sifiso Ndiweni uthi njengabomama kunengi abakufunde kumuye.
Ukushona kukamama uWinnie Mandela kungethusile, kodwa engikujabulelayo ukuthi ube yi-inspiration ukuthi abantu besifazana usibonisile ukuthi loba yini esifuna ukuyenza singayenza ngokuzimisela, akukho lutho olungasehlula njengabomama.
Unkosazana Mandela obhubhe eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 uzelwe ngo-1936 kwathi ngo-1958 watshata lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Nelson Mandela. Baze behlukana ngo-1996 uMandela esephumile ejele. Waduma kakhulu ngemva kokusebenza gadalala ekhokhela inhlelo zokulwela inkululeko yeSouth Africa ngesikhathi umkakhe uMandela esejele okweminyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27. Imuli kamuyi ithi amalungiselelo omngcwabo azakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaqhubeka ngemihlangano yakhe lamhla leziphathamandla zakwele China kanye labosomabhizimusi bakulelo lizwe emzameni yokuhuga ukuthi bazatshela bazitshala izimali zabo eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi Umongameli Mnangagwa uzahlangana lamhlanje lomongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping. Iphepha indaba leli lithi njalo sokusayinelanwe izivumelwano ezimbala ezigoqelwa $500 million. Uhambo lukaMnangagwa luza ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe ethule amagama abantu athi bebegcine imali ngokungekho emthethweni phandle kwelizwe abagoqela izizalwane zakwele China. Lokhu kucunule kakhulu uhulumende waseChina. Ngokunjalo, umbuzo omkhulu ngothi kambe uMnangagwa uza kwamukelwa njani nguhulumende weChina. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo sambuza umbuzo lo.
Ya, mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi ngendlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili. Kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Kuyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela. Kodwa bakhangela la kubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asikho ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.
Emazweni amaningi lapho uMnangagwa asehambe khona, ngokutsho kwakhe uthi osomabhizimusi abaningi bathi bamelele ukubona ukhetho ukuthi luzahamba njani. AbeChina labo singabona bemtshela amazwi afanayo yini uMnangagwa?
Yeah, mona zana akula muntu ofuna ufaka imali yakhe, imali yakhe ingasakha iqini ingasakhanya ukuthi iya ngathi. Ngoba kungenzakala sibili ukuthi adliwe lasekhethweni uMnangagwa. Ikakhulu ngokuva kwe-party lentsha le-Thai National Patriotic Front engwanyele opposition izenza le-alliance. So iChina la ize sabo ukuthi yenze ama-deal lo hulumende ozavuke ngasekho kusasa. So labo mona zani bazathi hayi angcono similele ukhetho bese sibona ukuthi umfula wangkhona ugeleza usiya ngathi. Ngoba kathesi ukuthi befake imali yabo bengakwazi ukuthi umfula wangkhona ugeleza usiya ngathi. Kungaba kubikibo sibili bengabe bethole ukuthi sebezilengisa ngentambo.
Kundaba zamalungelo oluntu akhulunywa ikakhulu ngamazwe angentshonalanga ele China singathi lingaba le ndaba lawo yini amalungelo?
Yayi iChina ayilandaba lamalungelo. Masikhalela selizwe ndaba sibili amalungelo abalandaba lawo. Abakufunayo ukuthi bathole umnotho. So kamalungelo vele abakusebenzi kakhulu. Lanxa sikhangela lapho kulama company ama-China. Siyathola ukuthi endaweni eziningi sibili isebenza siphathwa kuhle. Ziyabe zithole izimali ezincane. Kwezinye indawo kusebenza amabhantinti. So ama-China ezikhathini eziningi abalandaba lamalungelo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazo, ubexoxa lo mthungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leBradford kwele Bilitane sezibumbe inhlanganiso yokuthi zixhasane ngendubeko ezihlangana lazo ezibalisa ezokufelwa izihlobo, indaba zamaphepha lokufundisa abantu abazo ngendimi, amasiko lembali yeZimbabwe. Inhlanganiso le ithiwa iBradford Association for Zimbabweans. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubevakatshele emcimbini wokubumba linhlanganiso owenziwe ngempela sonto wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umcimbi wokubumba linhlanganiso welezizalwane zeZimbabwe ezilihlekana lapho ezikhulume ngendubeko eziningi ezihlangana lazo kwele Bilitane. Umnumzana Lexington Dube ngomunye wabaqalisela inhlanganiso kesizwe imbono yakhe.
Inhlanganiso yethu sibanda kuthiwa yi-Bradford Association for Zimbabweans. Kuyinhlanganiso yamaZimbabweans ahleli phakathi komuzi weBradford. Injongo ingeyokuzama ukuthi sisebenzelane ndawonye sincedisane njengoba sikhatshana lekhaya ikakhulu izinhlupho esihlangana lazo empilweni. Manje ke namhla umhlangano wethu ubungokuthi sihlangane ukuthi simise ke abantu abayiba bazasikhokhela ngoba inhlupho ziningi. IBradford ngenye indawo labantu baseZimbabwe abaningi kakhulu. Inhlupho lazo zangkhona seziziningi kakhulu. Yikho ke ukuhlangana kwethu namhlanje besisithi sibe lohlelo oluyilo oluzasenza ukuthi sibe lendlela yokuthi silungisise izinto zethu.
Abantwana bezizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli abawazi amasiko kanye lendimi ezikhulunywa kweZimbabwe okudabuka khona abazali babo. Umnumzana Wellington Moyo uchaza imisebenzi ebhekane lale inhlanganiso.
Le Bradford sincedisa izimuli, sincedisa abantwana ukuthi bakhulume indimi zabo. Esinjeni siNdebele, isiShona, iSwahili, sincedise njalo abantwana nama-assignments. Siyakwazi ukuthi abanye abazali bayathwala nzima ukuncedisa abantu babo ngama-assignments. Yikho ke phakathi kwethu silababalisi, silamanesi, silama-doctors, okutshengisela ukuthi wonke olodubo ku-community yethu eBradford uyathola ukusizakala ku-community yethu.
Into ejabulisayo yikuthi labo mama bebebaningi kulomcimbi. Njalo bathi bazasukumela phezulu ukuze babambanise zonke izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBradford. Unkosazana Isabel Dlamini ngomunye wabo.
Namhlanje besihlangene siliqembu leZimbabwe ukuze sibumbe iZimbabwean community ukuze uma nxa sihluphekile sihlangane sincedisane. Ngalokho nje siyathemba ukuthi ngosuku olulandelayo siza kwabantu bazabuya sihlangane. Manjena nguba sikhatshana sibe sincedisana.
Wele Britane lo lalo nguzibonele. Abanye bayafelwa kuswelakale labantu bangabamba izandla. Abanye bakhulelwe kumbe bagule kungatholakali ongabavakatshela abakhuthaze. Abantwana ulimi lwabokhoko babo abalwazi. Izizalwane zeZimbabwe eYorkshire sezithe hatshi lokho asobuntu. Yikho sebethe babumbe inhlanganiso yeBradford Association for Zimbabweans uqeda lolu dubo. Ngimela iStudio 7 eBradford, ikamera mingu Ezra Jesus Banda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 6065, 15460, lagu 13860 kilohertz.
Iningi labaphila ngokuthengisa izitaladeni zakobulawayo elasuswa egodini lapho okwakhiwa khona imall lithi laphiwa indawo ezingasuthisiyo ngoba zingelabantu abaningi ukuthi zibathengisele khona. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yabo i-Upcoming Traders Association umnumzana Dumisane Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya udaba legodini ama members ethu asemuvile ngemva kokuvumelana indawo zokuthi sebetshintshelwa ngapha. So besibahlalisa sibasuse ezindaweni zabo lezi ade bekizo sibahambisa kwezindizanda lapho kuzaba le mthobo.
Manje lapho asebekhona bathi kule bhizimusi yini kumbe kufana lalaphana esake sezwa kudala befuna ukususwa ukuthi bathi bona indawo abakhethelwa khona ingani kayila bhizimusi?
Inye sokukhutshwe khona imthova lindelaphala sibi sosesizabuyela futhi sibabekani kwama-license ukumuva ukuthi sibonisane ukuthi singenza njani ngoba lapha okunye kwezinye indawo abahambise khona abanjiswe khona akula mali njalo kwezinye indawo zangikhona kule congestion babuthene kakhulu. So zindawo lezo sokumele ukuthi konkona sikhulumisane lo municipality.
Manje abekho yini abaqinisa amakhanda bala belokhu bethengisela duze lekotini.
Hayi, bakhona nje abakhona abanye abalokhu bengakanikwa indawo eziqondileyo, kodwa uhlupho yikuba nxa abantu bengasagadeli laphana ibhizinisi vele kayisekho.
Kodwa ke lina libona njani udaba lona lolu? Libona ungani i-City Council yathatha yini inyathelo elilungileyo, yaqala yakhulumisana lani ingakadingi indawo zonezo?
Yayiqale ingakhulumisananga lathi nxa babedweba izindawo zangikhona, kodwa sike sisalile njengenhlanganiso, yikho lapho baqala khona ukuthi bakhulumisane lathi. So sisalile njengenhlanganiso, ezindawo sizalile sibili, ngoba ade zingazindawo ikade ngasuzindawo ezi-right for ama-members ethu. Njengoba sitsho ukuthi khona lapho bakhuphe khona imijova, xa bengaqhubeka bengazange bake bakukhangele khonokho, kutsho ukuthi kuzawuba lohlupho lokuthi khona ake endaweni ezikhondileyo lapho kule mali khona.
Manje lapho ababasekhona zikhona yini izambuzi?
Kwezinye indawo bacelile kuma-private properties izindawo zokuba zisebenziswe khona. Yona i-council iza kubhatala amanzi, ibhatala iy'ndleko ezithize kwenzela ukuthi khona kube la ma-toilet. Zinye njalo hhayi kakula.
Alo ke ngumnumzana Dumisane Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Upcoming Traders Association, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ukhetho solusondele sokusela inyanga ezimbalwa nje kuphela ukuthi lwenziwe. UGibbs weStudio 7 uxoxe labanye abalaleli beStudio 7 esizwa imbono yabo ngodaba lokubana bazavotela bani kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethwelela enkundleni yokuxhumana iFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele.
Isombo.
Ye, pofu, akuthi uthi wena uzavotela bani?
Eyi, mina ngisadidekile. Kade ngicabanga ukuthi mhlawumbe i-opposition phela i-FDC manje ukuxabana yikho sokungathi yami sokungenza mina madala. Yi, kodwa-ke hhayi, sengakhavisa kuhle ithuba lisasekhona ivoti yami njengoba nje kuphethe iclip sokurejista, ngingabenzela kuhle.
Ungabavotele?
Ye, kodwa balungisiswe nalo indaba yengani yakhathalisekani nangobulawayo ngapha umama makhophela ngabe ngiyakuzwela manje labana labo ngale ha
uyabubazwela labo
ukuthi kodwa-ke hanto bengambona kungaba yifosi ngoba phela laba bengahloda ngapha kobulawayo bazabe bephule ivoti ngoba bathi bangathi kuba bakamakhupha ekulihlekana khonokho kuzaaffectani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. So ungaxwayisani bolaba ukuthi abafuna ivoti lakho akubatshela ukuthi ungathela?
Hayi, mina ngikhangelela ukuthi izinto bezame nabo ukuthi begcwalise izithembiso. Njengakithi mina ngisuka ngale landawo ecrossizenka indawo kuthiwa kwamajoyi, akula ngithi inethiwekhi lomgwaqwalwane enkayi vela ukhomuhle. So labo nxa bengabuya balaba ebhosini bezame izithembiso ukuthi sizokubambeka ukuthi baza kugcwalisa yini ngahle labani khonokho. Hawu, yilabo.
Yes, abantu kukhulu sengilo Vusimuzi kubone. Vusimuzi kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Ngizwa kunjani?
Hayi, siphile kakhulu. Wena ubona zani uzaphosa ivoti lakho lingena kubani?
Hey, mina elangivoti ngifaka ukuthambisa ngoba into engiyibona i-manifesto yakhe ngiyibona ukuthi iyo ezoqhubekelisa iZimbabwe phambili.
Ithini i-manifesto yakhe? Akusitshele phela.
Into okwazibalule ekuqaleni ngoba ngiyakhumbula ngenkathi evakashele lapha eyokhankasela lapha eBlamtree ngoba ngizwile i-manifesto yakhe ukuthi igcile kakhulu entweni ezizona ezibalulekileyo ezenza ukuthi sonke lesikhathi sibe sifike isimo seZimbabwe sifike lapha esikhona, yizo ebezisilela.
Sibongele kakhulu. So-ke uMthobisi Ndlovu layo sisecingweni lapha. Baba Mthobisi, kunjani?
Ngiyaphila futhi, njani le?
Siyaphila kakhulu. Wena-ke ivoti lakho lime njani?
Mina ivoti lami ngifanele ngisile okwamanje, ngisafuna ukubona iqembu elizimisele ngempela ngoba angikalibone. Ngenxa yokuthi onke ngiyawezwa yakhuluma, abanye bathembisa izithembiso ezingekho. Ngiyazi ngoba sekusondela ukhetho kumanje, endaweni zasemakhaya kuyogijinywa kuphiwa abantu ukudla ngoba vele belambile. Abantu into abangayiqondisi zikolakithi ipolitiki. Kuyothi uma sekunjalo sebephiwe lokhu kudla bekhohlwe ukuthi ukudla into ephelayo. Mina ibandla engalivotela ibandla elingabuya likhulume njengento efanele infrastructure, kube ne-service delivery, sibone imigwaqo. Into nje ezingakaze zenzeke sizibonile kungamaphutha abesenziwa ngabantu phambilini endabana bebenikeza ukudla. Indlela yokuthi mina ade iqembu ade ngithi ngizolibona elinye bekuyi-MDC. MDC bengifuna ukuyisupporta. Manje into esuke ngayibona ukuthi ikhona ebengibalekela kuZANU-PF lubandlululo. Kodwa ubone lapho ma sekukhitshwa umama uMakhophe ngabona udayi futhi lento lokhu isafana lamanje. MDC bengibona ukuthi ngoba ilabantu besindebeleni phakathi mhlawumbe singabona ngelilanga umongameli we-MDC lapho uma esiphethe kube umuntu wasindebeleni.
Kodwa ngizwe-ke ukuthi silobane ecingweni. Sakubona ke mfowethu.
Baba ngiyani.
Ngiyaphila ibizo lesibongo.
NguMaduna lo ngisi.
Yes, Sipho Maduna, kunjani baba?
No, ngiyaphila Nkosi yami.
Ungaphi mdawini?
Ya, kwamanje ngisejobheke lapha but mina ngiselifana mina ekhaya.
Oh, yebo phela.
Yebo.
Ulubona njani udaba lolo? Wena usucabangela ukuthi uzavotela ubani?
Mfowethu, yazi kunzima ukuthi ungacabanga ngoba manje kakhulu kakhulu thina esindebeleni vele siphikisana lalaba beMpumalanga lapha. So manje ngoba futhi ngapha kithi esindebeleni kukhona ukungezwana leli banje besikhangeleke kulo leli sisi kutshona utswangirayo uyabona ukuthi kwenzekani. So mina ngombono wami ngicabanga ukuthi ngizohamba naye uMnangagwa because ubabulwana ngobe sephumile mhlawumbeni ngabuya kwetshintshenyana. Ngoba kuyacaca ngapha esindebeleni yebo sisabusungu kodwa-ke okwagade sayikho into esingayenza vele nje ngcono sizame naluba basibone ne-Baptist 5 years ukuthi yena uphatha njani.
So wena ngokubona kwakho sibili kuyini okungakwenza ukuthi uvotele uMnangagwa njengokukhuluma kwakho?
Ya, uMnangagwa ngathi kahle kahle awukho kangako engingakubala engikwazi yokubi ngakho ngoba umuntu wonke ungabuza uMnangagwa uzokutshela ngodaba lwegugrawundi. Fine, siyalwazi sona. Kodwa mina ngokubona kwami mboni nami mayenganikezwa nje ithuba nje leyo noma yi-5 years nyana. Ngoba noma singafuthi singaphikisana laye ngapha esindebeleni amathuba ethu mancane yebo mebo councilor landani kungaba ama-opposition party national sihambe naye kuphela uMnangagwa okwamanje then sibone-ke siyaphandle ukuthi yena isiphatha njani.
Sichayele umoyi unkosikazi Winnie Mandela ehlatshelwa ke nguCarlin Davis. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Njengoba ke uhlelo isikhathi sesihambile, asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande.